Soko izikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7. Ngolwesihlanu mhlaka 5 kuNhlolanja 2021, ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
I-distribution yangkhona i-handling ukuthi yafikela ngapi lento ezifanayo, i-distribution criteria konke kakukho ngumuntu nje ophonga ukuthi kuzabuya i-mail okuzeni umuthi sese framework, kodwa konke akula detail ecacayo ukuthi kuyayenziwa njani.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi indlela yokwaba umuthi wokwenqabela i-COVID-19 wama-vaccines isicandiwe.
Umnyaka odlulileyo kwaphonga ukuvula izikolo kungakhanyisisanga ukuthi kudingakalani ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 ungamemetheki. Abantwana akumelanga bephunga ukuyela esikolo singakhanyisisanga ukuthi singazivikela njani thina njengababalisi abantwana.
Ugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary luthi akusiqiniso ukuthi izikolo zizavulwa mhlaka 23 ngenyanga ezayo, njengalokho okwethulwa enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet. Uhlelo Woza Friday kuliviki silethulela ijaha elisakhulayo uNqobile Jojo odume ngegama lokuthi uDr. Love NJ. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kubhubhe abantu abalitshumi lasitshiyagalombili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi ayisitshiyagalombili lanhlanu ye-85 benomkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasabe tholakale belegcikwane le-COVID-19 laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amathathu, 34,900. Abasebebulewe yibo baphezu kwenkulungwane eyodwa, 1,300. Ezwekazi le-Afrika, umkhuhlane lo usuhlasele abantu abayizigidi phose ezine, 3.7 million, njalo wabulala abazinkulungwane phose ezilikhulu, 96.8 emhlabeni jikelele. Usuhlasele izigidi eziphezulu kwekhulu, 107 million, njalo wabulala abaphezulu kwezigidi ezimbili, 2.3 million ngokutsho kweJohn Hopkins University. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi indlela yokwaba umuthi wokwenqabela i-COVID-19 owama-vaccines isicandiwe, njalo abazahlatshwa kuqala ngabasebenza kwezempilakahle, kulandele asebeluphele lalabo abavele beleminye emkhuhlane okwazakala ngokuthi ngama-underlying conditions ngesiNgisi. Ekhuluma namhla emhlanganweni wakuqala lonyaka omanyano wamabandla ezombusazwe owe-Political Actors Dialogue, i-POLAD, uMongameli Mnangagwa uthe uzakwazisa ngeviki ezayo ukuthi i-lockdown ekhona elizweni eyokwenqabela okumemetheka kwe-COVID-19 iyaqhubeka kumbe hatshi. Uphinde watshayela ihlombe umanyano we-POLAD wathi wemukele izikhalazo zawo zokuthi kube lenguquko kunhlelo zokhetho, njalo kulungiswe okuhluphayo kusisekelo sombuso. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Mbuso Fuzwayo, esiqale ngokumbuza ngohlelo lukahulumende olwe-COVID-19.
Into yokuthi sokule framework mbona ngazathi yinto nje efa ngokukhulunywa kayicace. Akula time frame ukuthi kubuya nini uthi anytime. Then uthi khona bazahlaba abantu bonke, kodwa baqala ngama-underlining. But ungathi uyananzelela akuthiwo ukuthi per province i-distribution mechanism yangkhona iyabinjani. Uyakhuluma nje njengoba ehlale ekhuluma. Okuluhlupho yokuthi ngabe kathesi uthi ekhuluma wacacisa inkulumo yakhe, kodwa hayi our health professionals sesibadevelopile sebekwazi ukuthi konkona badila layo njani, ngoba into da singalayo. Well, that's one. Secondly, i-distribution yangkhona handling ukuthi yafikela ngapi lento ezifanayo i distribution criteria konke kakukho ngumuntu nje opho ukuthi kuzabuye email okuzeni umuthi sethe framework kodwa konke akukona detail ecacayo ukuthi kuyayenzwa kanjani ukuthi ngabe kathesi kukhulunywe kwacacisa ukuthi hayi kuzahamba kanje 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 bese kusukuzisisa sibe kwazi ukuthi hayi njengoba kutoka yaqala the elderly ma frontline workers laba nama underlying conditions kubhaliswa ngapi into ezifana lazo nezo kucacisi ngoba ka thesis as it is akulanto ecacayo
sesikhangela udaba lolu lwe Pollard umongameli Mnangagwa uyalubuka lolu hlelo ubona ingani lumqoka yini ukulungisa okuhluphayo elizweni
ngalokho akuthoyo ukuthi iPollard mbona ngazathi kuliqiniso ukuthi iPollard into enhle kuye ngoba into yakhe iyenza intando yakhe so uyayivuka ngoba iyamsebenzela kodwa thina njengabahlali bakuleli lizwe iPollard layo kasikayiboni ukuthi inceda ngani iloko sihlala sizwa nje kuthiwa inhle 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 kodwa thina ubuhle babo asibuboni so mbona ngazathi ungabona into ivukwa ngumuntu ohlukumeza abantu esithi kulento enhle obuthi yenza into yangkhona iyabisebenzela yena hayi abantu
lo umnumzana Mbuso ofuzwayo ingcwethi ecobongula ezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo Umeli weNorton edalele parlamente ele National Assembly, umnumzana Themba Mliswa, uvunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail senkulungwane ezingamachumi amabili zamadola eZimbabwe, i-20,000 RTGS, ukuze athoniswe evela emzini wakhe. Umnumzana Mliswa ubotshelwe izolo isetheswa umlando wokwephula iziqondiso zokumelana le-COVID-19 eze-lockdown, ezenqabela abantu ukubuthana bebanengi. Umdliswa ubotshwe emhlanganweni wakhe lentatheli zindaba emzini wakhe eBorodale eHarare. Kolunye udaba olusemthethwandaba owake waba yisiphathamandla seZANU-PF, umnumzana Jim Kunaka laye unikwe ithuba lokuhlawulela isibambiso sebail ngemva kokuvalelwa okwenyanga phose ezimbili ebotshelwe icala lokutshotshozela udlakela. Ugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary luthi akusiqiniso ukuthi izikolo zizavulwa mhlaka 23 wenyanga ezayo njengalokho okwethulwa enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet. Isiphathamandla salolu gatsha isibona ngokukhulumisana loZulu umnumzana Patrick Zumbo utshele intatheli izindaba izolo ukuthi uhulumende uzakwethula amalanga aqondileyo kunsuku ezilutshwana ezilandelayo. Uhulumende wanquma ukuba izikolo zingavulwa ngenyanga kaZibandlela ngoba igcikwane le-coronavirus lase limemetheke kakhulu njalo kwakukhangelelwe ukuthi kuzabona izulu lesiphepho. Kodwa inhlanganiso ezilwela ilungelo lamatitshala zithi uhulumende kazisi ababalisi ngenhlelo afuna ukuzenza ukuze kuvulwe izikolo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uNkosazana Melissa Chingwanangwana, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okwakathesi njengenhlanganiso asikezwa lutho mayelana lokuvula kwezikolo, sisalinde ukuthi uhulumende akhulumisane lathi sibonisane ukuthi izikolo zivulwe nini lokuthi zivulwe njani.
Lina njengenhlanganiso zababalisi libona ngani izikolo ziyavulwa nini njalo zivulwe njani?
Okokuqala njengenhlanganiso sikhangelele ukuthi lokho okwenzakalayo ngomnyaka odlulileyo lapho kwavula khona izikolo kungaphindi kwenzakale ngomnyaka ka-2021. Okokuqala sikhangelele ukuthi uhulumende aqale ngokukhangela iholo lababalisi. Njengababalisi siyakhala imali esiyiholayo ayisenelisi nxa sikhangele ikakhulu ukuthi intengo sezikhwelile izidingo zethu azenelisi azikwani imali esiyiholayo. Sifuna ukuthi uhulumeni aqale ngokuzwa izikhalazo zethu mayelana ngemali esiyiholayo. Asingeke senelise ukubuyela emsebenzini ngemali esiyiholayo incane kakhulu. Sikhangelele ukuthi uhulumeni aqale ngokubisela imali yababalisi lapho okumele ibe khona ku-$540. Sesisuke khonapho okulandelayo kumele sikhangele ukuthi ngomnyaka odlulileyo kwaphonga ukuvula izikolo kungakhangelisiswanga ukuthi kudingakalani ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 ungamemetheki. Abantwana kumelanga bephonga ukubuyela esikolo singakhangelisanga ukuthi singazivikela njani thina njengababalisi abantwana ukuthi singatholi umkhuhlane we-COVID-19. Sifuna kube yinto uhulumeni azayifaka ibe yinto eqakathekileyo imiholo lababalisi lokuthi ababalisi labantwana bengatholi igciwane le-COVID-19. Sikhangelele ukuthi lapho sekuyela ezikolweni nxa ngingumbalisi ngifundisa angifuni ukufundisa ngisesaba, ngifuna ukufundisa ngikwazi ukuthi ngivikelekile njalo asoze ngithole umkhuhlane we-COVID-19 kumbe nxa ukuthi ngizawuthola kulendlela zokuthi ngincedakale lami njengombalisi labantwana labo bengatholi umkhuhlane we-COVID-19. Yikho sikukhangelele njengehlanganiso ukuthi singakajahi ukuvula izikolo lokhu akukhangelisiswe nguhulumende iholo lokuthi sivikele njani thina njengababalisi labantwana kumkhuhlane we-COVID-19.
Unkosazana Melissa Chingwana Ngwana, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ubexoxa icingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Live Talk namhlanje sikhangela umumo wokumelana lobhubhane lo-COVID-19 eZimbabwe lakwamanye amazwe omhlaba. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abalandeli bebandla lama-Republicans bathi sebefuna ukubumba elinye ibandla ngoba elikhokhelwa ngumongameli uMnumzana Donald Trump kukhanya engani likhuthaza umbuso wokuncindezela uZulu. Abanye bazama lokhu babe kuhulumende kaTrump okwamuyi uGeorge H.W. Bush, uGeorge W. Bush lomuyi uRonald Reagan. Uhulumende wakwele Uganda usebisele ubulembu bokuxhumana loba nje iFacebook ilokhu ingasebenzi. Uhulumende kaMnumzana Yoweri Museveni wavimba ubulembu bokuxhumana esithi busetshenziswa buthapha ngamabandla aphikisayo ngesikhathi sokhetho olusanda kwenziwa kulelo lizwe. Selivalwe ngci idale lepalamende kweleGhana okuqhamuke umkhuhlane we-COVID-19. Amalunga edale lepalamende lezisebenzi abedlula amakhulu amane 426 batholakale bele-COVID-19.
Ngesikhathi amazwe omhlaba elungiselela ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yemisakazo olwe-World Radio Day ngomgqibelo, abenhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations bathi basalindele ngamehlo abomvu ukugqitshwa komsebenzi wokunikeza kwamalayisensi kumisakazo yezabelo eyisikhombisa eseleyo njengokutsho kwabe-Broadcasting Authority of Zimbabwe. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Abezakhrasi bavize lokhu ngemva komhlangano wenhlanganiso zemisakazo yezigaba ngasemhlukulweni wamazwe asempumalanga lasezansi yezwekazi le-Afrika owe-East and Southern Africa Regional Indaba. Obona ngokuqhutshwa komsebenzi kuzakhrasi, uMnumzana Jerry Zinkwevu ulandisa kabanzi ngenkuthazo yabo.
Isisekelo sombuso esithe yebo siyakuqoqa kahle, siyakuhlela kahle ukuthi kumele kube le nhlangano thize izintathu zokusakaza ezeradio, public broadcasting, commercial broadcasting le community. Siyakhuthaza njalo uhulumende singathi kumbe ibhasi i-Broadcasting Authority of Zimbabwe ukuthi ngabe iyayenelisa ukuthi inike-ke ezinye lezi eziseleyo eziyisikhombisa njengoba yayihlele ukuthi izanika ezilitshumi. Inike ngendlela ehlelekiyo, ngendlela engelakudlwangudlwangu, ngendlela eqondileyo, ngendlela engiyela nketabetshayo, kunganikwa ama-community radio angasi ma-community radio.
Okusekelwe yisiphathamandla senhlanganiso inhlanganiso ye Community Youth Development Trust CYDT eGwanda unkosazana Bongiwe Dube.
So ukuthi ama issues abe fully addressed kuyadingakala ama community radio stations azasakaza kakhulu ngalezi nkinga eziphathelane labantu, eziphathelane lama young women, eziphathelane le youth kuma communities, so that ithole ukuba fully addressed njalo lama relevant authorities abe lolwazi of what is really the state of affairs kuma communities.
Unkosazana Sipho Ncube waseNtebe laye ufakaza ngokuqakatheka kwemisakazo yezigaba.
Ukuthola kwethu i-coverage ngibona kuzasiphathisa kakhulukazi endleleni yokuthi lathi sesizava lethuba lokunikezwa i-airtime, sibone lathi ukuthi ama-projects ethu lawo aseyazakala njalo lesigaba sethu siyathuthuka.
Konke lokhu kuphume ngemva komhlangano obulawulwa ngeleZimbabwe oqhutshwe enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eyezoom uqoqwe ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba eye-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, wokwandulela ukunanzwa kosuku lokuqakathekiswa kwemisebenzi yemisakazo yamawayilesi emhlabeni jikelele olwe World Radio Day. Lonyaka lolu suku lunanzwa ngaphansi kwendikimba ethi New World New Radio, njalo uhulumende ethembisa ukufeza izithembiso zakhe zokuthukulula amagagasi ukuze yande imisakazo elizweni okugoqela ezabelo yama community radio stations. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Lengi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6175, laku 7255 kHz kushortwave.
Izakhamizi zemhlubulweni weMandebeleni ziveza ukukhathazeka ngodubo lokuhamba kwamagetsi okuhle kukhokhelele ekwehleni kwamandla obulembu be-internet. Kulandela umlilo oqhamuke eWange Power Station. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
IZimbabwe isilesikhathi ibhekane lodubo lokuthola isilinganiso esiphansi samandla kagesi asetshenziswa nguZulu osekubangele inhlupho emisebenzini yenhlangothi ezithiyeneyo zempilo okugoqela lokuthola amagagasi okuya ebulenjini be-internet. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Ngqobani Sibanda uthi kusebenzeka nzima uma bengekho ebulenjini.
Hayi, sibuhlungu kakhulu ngoba kusebenzeka nzima nje kumanje. Zonke izinto esizama ukuzi-accessa kuba nzima kakhulu, vele asazi ukuthi sizokwenze kanjani. Angazi ukuthi uhulumende naye uma ebona kunje wayengathathi nje i-step ukuthi at least basizame nje sike singene natemoyeni ngoba kunzima njengamanje masikhulu.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Welcome Moyo uthi lilungelo lomuntu wonke ukuba sebulenjini.
Mbona ngani indaba le uhulumende kumele ethathe inyathelo ngokuphangisa ngoba ilungile lomuntu wonke ukuthi kube lelokhu zene athole i-internet elonge selizweni elikhululekileyo enjengeZimbabwe le democracy. So sibona ngani uhulumende uma engaphangisa nje ethathe inyathela alungise ongabe kuwonakile lokhuzeni kulokhuzeni ngaphe lokhuzeni emagetsini.
Abenkampani yePowertel koBulawayo ibuzwa ngodubo olubhekane labantu lokufinyelela amagagasi obulembu bathi kababoni kulungiseka ngaphandle kokuba kuqale kulungisiswe udubo lokusilela kwamandla kagetsi. Inkampani ebona ngokugaywa kwamandla kagetsi ezweni eyezesa Holdings ikhuphe umbiko othi ilizwe lonke libhekane lokusilela kwamandla kagetsi kulandela ingozi yokudubuka kweminye imitshina yayo egaya amandla kagetsi esitishini esikhulu eseWange Power Station. Bachaze ukuba bayenza konke okusemandleni abo ukulungisisa lapho okube lomonakalo khona, njalo akulamuntu othe walimala ngesikhathi kusitsha. Ngimele iStudio 7 yoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
My darling, what a Friday, seven to forget. What a Friday, my sweetie, what a Friday.
Umhlelo Woza Friday kuliviki silethulela ijaha elisakhulayo unqobile Jojo odume ngegama lokuthi uDr. Love ecula ekwabulawayo umdumo we-jazz fusion. Asizweni exoxa lo Ezra Jesus Vanda we-Studio 7.
The drums.
I can't sing one name, one full
Dr. Love uzalelwe eklinika emzini wenkulumane kobulawayo. Ngemva kokufelwa nguyise wasuka wahlala logogo wakhe emzini wePhumula East. Omunye wayethanda umculo weJazz wagcina lawo sewuthanda waqala la ukucula.
Children, three, my brother used to play guitar. After one day, he mentioned my name. Then 2003, that's where I started music. Being me, I've been lalela. You know, monto opala something. Whenever brother is doing something, nzalele kona apo na kulela kubulawa yo. You know, monto a kubulawa.
NJ ubungisa lokwazi sakhe esingugogo wakhe onguye wombonisa indlela kwezomculo.
Ngikhule ngumuntu okhulela ugogo umama lo umama wakhulisa ijini kagogo. Lami bemanyithi uma mfika lapha kwele Phumula East kobulawayo gogo ebeshaya ijays ebeshaya imaskandi. So besilalela ngaleso sikhathi konke bekungokunye izinto okushaphe esikwenzayo. Ngathi hayi lami senzayenza khona okokuthenjwa ngokuba ngugogo.
Abalandeli bakhe bambiza Dr. Love ngenxa yomculo wakhe omumethe ingoma zothando. Sela magaleta athize awacindezelayo NJ.
Sela ma album amadlaleta amane ngadlalele kakhulu emsakazweni. Kulo Elders, kulo Love in the Port, kulo River of Crowns, kulo Chando nabantu. Lama dlalati bekhuluma ngezinto ezenzakala emphakathini. Angizwe ukucela kakhulu kiwo, kodwa izinto ezenzakala kakhulu emphakathini engabhala ngazo kulawo ma-album.
Lomlayezo wakhe kuzulu wonke omlaleleyo ngalesi sikhathi njalo uthi ucela lixhumane laye.
Akule nto ibuya lula enhle, yonke into enhle ibuya nzima. Into engayitshela abantu ukuthi asiqhubekeni siphushe. Mina lingangithola ku-Facebook, ku-Instagram, u-Twitter, Dr. Love NJ, ku-WhatsApp 0774781718. Ungalahli imbeleko ngokufela isaga sesintu sisho njalo. Ungalahli imbeleko ngokufela.
Balutshona basakhulayo abaculayo lomdumo we-Afro Jazz Fusion. Kodwa unqobele Jojo uDr. Love NJ. Ungene kuwo kozwakala kumuye besilayo kuhlelo Woza Who's the Friday?
Mama we.
Mpilo enhle kini lonke igama lami Ezra Jesus Banda.
wayo isize sikampili kathi size sikamashoba angaphe amakhosi kaze shaye yona imbululu sikhenile kubulawayo vulekile amasango baphizi bahlekisa ngathi batifundeleli bazasiqamba manga bathi thina vela sibamba na bayaqamba manga bathi thina nike sibakhohlwe
kubulawayo ngizovuka ungikhamasami mina ngiyoqhenya nabo ngokuyithandasami kukulami ngokubambola emele kuwe kukulami qalela kokuwe
Kangele ezinye zendaba ebezikhokhela umongameli Emmerson Mnangagwa uthi indlela yokwaba umuthi wekwenqabela iCOVID-19 wama-vaccines isicandiwe njalo uzakwazisa ngomvulo ozayo ukuthi uhlelo lwe-lockdown luyaqhubeka kumbe hatshi. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempelaviki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.